isikhathi esiningi nxa into lezasenziwa abantu laba bebulawa izihlobo azange zithole ithuba lokuthi zikhalele umuntu yena lowo sefile so kusuka nje kube phose kube ngani kusemthenzi ngoba abantu sebethole isikhathi i-chance yokuqala ukuthi beqase bekhulume ngalowo owafayo kumbe laba abafayo bekhale bebe leyishuwa yokuthi umuntu lowo wafa because ngokwakungowakuqala ukuthi bethole i-evidence ukuthi abantu laba ngeqiniso bafa. So I think kusuka nje kube sengani into eyenzakala izolo kumbe namuhla.
Amathambo lawa azasiwa ngaphi njalo kwenziwe?
Usually iprocess yokuthi nxa sebekhiphile amathambo lawa bazahamba lawo elebhu befike bekhangele nje into ezitshiyenetshiyeneyo akwanile abantu laba bangaba bele balimala somewhere kumbe baqhamuka amathambo bengakafi bakabadutshule ekhanda kumbe ngathi ngabe because lapho umuntu abedutshule khona nxa kwakudutshule ethanjeni uhlamvu lelo lokulukhanya lelo likhona kwesinye isikhathi lelo likhona njalo uhlamvu lelo emzimbeni kumbe emathanjeni nxa sebevumelele nxa sebekhanyile babhale i-report yabo bazise-ke abemuli sebevumelana-ke ukuthi ukungcwabo umsebenzi wokungcwaba umuntu lo lapho abafuna ukuthi ebekwe khona uyenziwa nini bese besuka-ke khonapho bese besiyayenza umngcwabo ngendlela akade befisa ukuthi wenziwe ngayo.
Kungabe kungakuqala lokhu ukuthi kube lo hlelo olunje ngokwazi kwakho?
Ngingathi ayisiko okwakuqala but ngokwakuqala mhlawumbe ukuthi kube labona izindaba abaningi but into lezi zibe zisenzakala eminyaka eminingi edlulileyo abantu babecela abanye babelezihlobo zabo babekwenza nje bezithulela abantu ama-reperials la besenzakala okwesikhathi eside but ngokwakuqala nje namhla ukuthi kungani abantu baba ne-interest azi uzulu ebekwathi kule reperial eyenzakalayo kumbe kule exhumation eyenzakalayo.
Kungayenza ukuthi kwazakala ukuthi ngempela ayemangaka amangcwaba kumbe babe bangaka abantu ababulawayo ngaleso sikhathi kumbe kuyagcina kungasacaci.
It's not possible because I see wonke umuntu owabulawa ngesikhathi se-ground ozagetshwa ephinde ngcwatshwe. Bakhona abantu ababulawa nge-ground bangcwatshwa iy'hlobo zabo lapho abayefuna bebangcwabe khona. Bakhona abantu ababulawa i-ground bangcwatshwa ngabantu ababangabaziyo. Bakhona abantu ababulawa i-ground balahlela eganyeni iy'hlobo zakhona ezingafuniyo ukuthi ugeje besithi no ulimekele khona bakhona. Bakhona njalo abanye abantu ababulawa i-ground baphonge ukulahlela ezintabeni kumbe emfuleni kumbe emgodini. So ama-reburials la angiboni esiba maningi kangako and vele there is no akukho possible ukuthi abantu bangathi zangcwaba abantu abayi-89 therefore wafa abantu abayi-89 ngoba kula ma-sectors amaningi ayenza abantu becele ukuthi umuntu engcwatshwe butsha. Isikhathi esiningi ukuthi ngxenye abesendaweni lapho abangafuni khona usendleleni usesikolo i-shallow grave sebathutha and into enjalo. So ayisibo bonke abantu abafelwayo abazacela ukuthi kungcwatshwe butsha.
Njengomuntu osowakwakhuluma labo abantu abathintekayo ngesehlakalo se-go-ground ungathi leli linyathelo elihle yini kumbe kuyahlukana kusiya ngumuntu ngomuntu?
I think kuyahlukana kusiya ngomuntu. This is just one of the many things okumele zenzakale ngesikhathi ku-ground. Bakhona abantu abalimalayo abafisa ukuthi bethole uncedo. Kulaba abantu ababulelele lezihlobo zabo bazingcwaba abafisa ukuthi ngawohulumende uyabaxolisa. Kulabanye abantu abafisa ukuthi ngabantu bona labakwenzayo babotshwe. Kulabanye abafisa ukuthi ngakuba le-compensation ekhithwayo. So it's just kuya ngokuthi phela i-reperial kuya ngokuthi bona abantu bafisa kwenziweni and kibo sekuhambe njani. Abanye baya sebehambile ebantwini yabho batshelwa kathiwa hhayi into zakho azihambi kuhle ngoba abadala balalanga kuhle nisengani ngabathatha-ke ubabeke lapho abafuna khona izindlela zakho zizavuleka. So abantu bayenza ama-reburials ngezizathu eziningi ezijene.